Endabeni zethu namhlanje abantu bazonde okumangalisayo ngokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi achaze ukuthi bangaki abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe weBhubhahunde. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zithi zithwaliswe nzima nabezokuvikela lamapholisa kuhlelo lokubopha izigebengu olwaziwa ngokuthi yi-Operation Sierra 2. Abathengi abathengisa amafutha ezimota kwele Botswana bathi ukwehla kwentengo yamafutha la eZimbabwe kuzabalethela inzuzo encane. Inhlanganiso ezimele zodwa zenza umhlangano wokucebisa ngendlela eziphezulu zokusebenzisa ubulembu bokuzibazisa. Sahlolisisa uhambo lukaMnangagwa kwele Switzerland lapho asemhlanganweni we-World Economic Forum uzakwethulelani abantu beZimbabwe. Kwezombusazwe sihlaziya okwethulwe nguMnangagwa othi ukhetho lweZimbabwe luzakwenziwa kungakafiki uNtulikazi lonyaka. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabesifazana olwe-Women's Round Table sixoxa ngemithetho kweleZimbabwe engavikeli amankazana engozini eziningi ezigoqela ukuzengulwa. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilwazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsapp laku-Facebook ngu-VOA Ndebele.